Mhlaka 17 October e-Hilton Hotel e-Sheffield, siyabe siyilontsha ezecharity e-UK isupport abantwana baseZimbabwe aba-orphaned, abazintandane.
Singathi-ke ibizwa kuthiwa kuyini njalo labe lingaphi, lisebenza lingaphi?
Ibizwa kuthiwa yiMopane Foundation International. Sise-Sheffield, head office se-Sheffield e-United Kingdom, but support abantwana baseZimbabwe eMathebeleni South at the moment.
Singathi bangaki-ke abantwana elibakhangeleyo khonapho?
Okwamanje sile-8.
Kuqhuba njani? Akusitshele sibili ngokujulileyo.
Sibabhatalele ama-school fees, sibathengele ama-uniforms, sibathengele amabhuku nezintonyana nje ezincane abazidingayo esikolweni. Okwakhathesi ebesakukwanisa because besingakarejisti as a charity. Okwamanje abantwana esilabo imali ibisaphuma ezikhwameni zethu, so besingakacela usizo ebantwini, but sithemba ukuthi kusagcina kuqala umnyaka ozayo sizabe sizohamba ezikolweni eziningi ezehlukeneyo, iMathebeleni both e-North nase-South, ngoba eZimbabwe kunentandane eziningi considering ukuthi imikhuhlane yona le yabo HIV and AIDS ne-even into ze-go-ground, we think ukuthi sazelwe mthelela ukuthi abantwana abaningi bazintandane and baxotshwe ezikolweni. So sizama ukubalekela ukuthi na umntwana eyintandane angaphelelwa ikusasa lakhe ngokuthi akasakwanisi ukubhadalela esikolweni. So sizama ukubhadalela abantwana abanjalo.
Singathi-ke nxa ukhuluma ngeMathebeleni South lapho elisebenza khona okwamanje, lingathi iziphi izikolo zangkhona?
Okwamanje sisezamanyoni ngoba kulapho engafunda khona mina. Izamanyoni sekhezi iduzele maphisa, kulapho engafunda khona. So abantwana bakhona baqalwa bebhadalelwa yimi ngoba yimi engafunda khona. So I was just trying to give back to the community. So manje abantu esenisebenza labo sendla abantu all over from eZimbabwe. Ongangokuthi next year sizimisele ukuthi siphume ezamanyoni, singabi sezamanyoni kuphela, sibe sendaweni eziningi.
Ye, masukhangele uncedo olilunika khona ngale-ke eZimbabwe, abantu bathini ngakho nxa bebona lisenza khonokho?
Yikho esiba le nkinga khona ukuthi bonke abantu sebefuna ukuncedwa. Okwakhathesi abantwana esibancedayo saqala abantwana abayi-2, then abatshela abanye esigabeni, then baletha abanye, baletha ilisi yakhona lokhu sikhula. Okungako ukuthi asakwanisi ukubasapota. Kubuhlungu kithi ukuthi asikwanisi ukusiza abantu bakithi ngoba sifuna ukuthi bagcine bakulesiya simo ukuthiwa abakwanisi ukufunda just ukuba bene-basic education. Kanti lako kubo bona nabedekile nasibatshela ukuthi asikwanisi ukubasiza. Sometimes babecabanga ukuthi asifuni ukubasiza kanti asikwanisi.
So-ke manje lizakwenza njani? Nantu-ke udubo khonapho-ke mama.
Indlela yokuya phambili okwamanje yikho lokho sizama ukuthi sivule ukuthi kube yi-charity. Naso kuyi-charity sifisa ukuthi sicele usizo kwabanye abantu nakuma-organization. Ngaleyo ndlela sicabanga ukuthi sizakwanisa ukusiza abantwana abaningi kulalabo esibasiza okwamanje.
Ye, usizo eliyabe luludinga lusizo bani? Luyabe luhamba njani?
Siyabe sidinga izimali, sidinga lamabhuku, sidinga yonke into engadingwa ngumntwana osesikolweni. Ngokuya kwesikhathi siyabe sesicela nama-organization if singathola even eZimbabwe esikwanisa ukuthi bahambe bayifundela imisebenzi yezandla. Ngokubona kwethu, ngokube sesikubonile lapho esihamba khona emlokozi emhlabeni lo, ukuthi kuyabe kulisizo olukhulu kokuthi noma bekuhlulekele ukufika kuhamba befika e-university but bakwanisa ukufunda imisebenzi yezandla, bazokwanisa ukuziphilisa kusaze baphilise lemuli yabo.